tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi lizafaka umabona kude abazahlola abazabangela udlakela ngolwesihlanu lapho ibandla leli litshengisela neziphatha amandla zalo zihlolisise lokho okwenzela ukulondoloza ukuthula.
Lapho abantu bezana abangena khona kuma-demonstration, abantu bezipholisa lamapholisa la asebenza nsiza angena ephazamisa. So konke lokho sihlolwa yini uhlangothi lwe-security lwephathi babona ukuthi bengawuvikela njani.
Uhulumente uthi ilizwe likhangelele ukunanza amaqhawe kusasa ngeHeroes Day kanye nangolwesibili ngeleDefence Forces Day, njalo ukhangelele ukuthi iningi liphatheke kulo mcimbi.
Nxa bebhizike matsha laphana bacabanga ukuthi hayi uZulu uthabile okumangalisayo. UZulu kathabanga ngoba uyazi ukubana amandla esemasotsheni ngamandla asuka aphambanise inkululeko kaZulu.
Ivandla leZANU-PF eMashonaland West lithi selimise umsebenzi ePhalamende lakuCentral Committee owayengumphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelana uNkosikazi Priska Mfumira. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, ezemidlalo, leziphathelane labatsha lizaziswa kuwona lo umsakazo. Ivandla leZANU-PF eMashonaland West lithi selimise umsebenzi ePhalamende owayengumphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelana uNkosikazi Priska Mfumira. Ibandla leli lithi njalo kaseyikuba lilunga ledale leCentral Committee laleli bandla, okutsho ukuthi uselilunga nje lebandla leZANU-PF njengabanye. UNkosikazi Mfumira witheswa icala lokuchaphaza imali kahulumende efika izigidi ezingamachumi ayisishiyagalolunye lanhlanu amadola, njalo ulokhu evalelwe entolongweni kusathethwa leli cala. Umongameli Emerson Mnangagwa uxotshe uNkosikazi Mfumira esikhundleni sokuba ngumphathintambo kuviki edluleyo esithi ukuziphatha kwakhe akusifanelanga lesi sikhundla. Isiphathamandla
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC.
Ibandla leMDC lithi lizafaka umabona kude abazahlola abazabangela udlakela ngolwesihlanu lapho litshengisela, kukanti iziphathamandla zalo ziza kuma ngobuningi bazo emgwaqweni zihlola ukuthi abantu bafola ngokuthula. Embikweni eliwethule namuhla, ibandla leli lithi lisola iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa umnumzana Kane Matema Pupuraito Karepi, Energy Mutoti lomnumzana Victor Matema Tanda ngokuzama ukuphazamisa amalungiselelo alo ngamazwi achiyeneyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokela uthi baningi abathembise ukuxhasa ibandla lakhe kulokho okutshengisela ababalisa izisebenzi, abamabhizimusi, abezinkonzo zokholo, abesifazana, inhlanganiso ezizimeleyo labanye. Amapholisa athi asahlolisisa isicelo seMDC esokutshengisela andubana ebaphe imvumo. Inhlanganiso yeNational Peace and Reconciliation Commission sixwayise ukuthi kutshengiselwe ngokuthula, kungalinyazwa abantwana besifazana kanye labagogekileyo njengenhlala yenza. Kusenjalo isikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowater uchasisela uChris Gande weStudio 7 ngamalungiselelo okutshengisela kuleli dolobho.
Mboni izincwadi esezilungisiwe sezihambe eHarare nakwamanye amaprovinsi ukuthi kuhlolisiswe ukuthi kuyahambelana yini lezincwadi esezilotshwe kwezinye izindawo. So mbonani lapha koBulawayo ngakuhambe kuhle, siyabe sitshengisela lapha koBulawayo.
Bakhona abazasuka koBulawayo besiyaphathisa yini abangamalunga ebandla?
Amalungiselelo benganjalo. abengokuthi njengoba vele ukuhamba vele sokudula abakobulayo betshengisele benjani bekobulawayo abasarare labatshengisele njani besiharare ababe lesifiso bezigadele ngezimali njabo zabo beyarare nxa befuna kodwa ibulawayo na iyabila nani lomtshengisela okuzimeleyo ongahlanganaa ndani beharare
uhlelo lwakhona seluluqoqile na ukubana abantu bayabuthana ngaphi kwenziweni njalo lezikhalazo zenu zihanjiswe nga
ye okwakathesi besaqoqa amaroute angithi then kulezinto njenge-security ezimele zihlolisiswe angithi njengoba yakwazi ukuthi njengentatheli yezindaba Chris suke wahlangana bendatshana lapho abantu bezana abangena khona kuma-demonstration abantu besipholisa lamapholisa la asebenza nsisa angena ephazamisa so konke lokhu kuhlolwa yini ihlangothi lwe-security lwephathi ukuthi babone ukuthi bengakuvikela njani phela vele abantu laba ababusa likhuni bajayele umkhubo omubi wokuthi bayabe befuna ukuthi bengenele bephazamise ilokhu zinhlelo zabanye so khonokho kuyahlelwa mbonani umpatindambo weze-security uyafika namhla kobulawayo ukuthi bekhulume labanye bakhe ukuthi khonokho baza kuqhuba njani
lo mnumzana Sweden Chirowata isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo uthi iningi labantu elizweni lithwele amagabha avuzayo ngezomnotho welizwe okungabangela ukuthi bexhasane ukuthi kutshengisela kwebandla le-MDC
so i-interbank rate kumele ukuthi ngabe yona imali ayiholayo yi-$4,000 kumali yezimbabwe kumele ukuthi imali ayihole kodwa i-$400 kayikwani nokuzathola ukuthi isilelo siyi-$9 ukuthi umuntu agcwalise nje imoto encane ukuthi ahambelayo uyabe dinga imali engafika $200 kumbe $400 umkolo wonke use uphele izinto ezitolo ziyakhwela ziya phambili zigibana lenkinga ye-US dollar rate sekunzima ukuthi ngingathi ukuthi abantu baphila njani kodwa nikwaziyo ukuthi ungangena ezitolo uzathola ukuthi abantu abaningi bayabhodabhoda bayehlule ukuthenga ungangena ezindlini abantu bayakhala isikolo nje kathi zizavula kwinyanga ezayo kulento ezinengi ezinzima kakhulu ezimbabwe ezikuthi abantu impilo yabo ibe nzima kakhulu
ibandla le-MDC liqoqa okutshengisela lisola okwenzakalayo kwezomnotho welizwe ubona ngani izakhamizi zingakuxhasa lokho kutshengisela ngobuningi baso
ukutshengisela lokhu kuqakathekile ngoba uhulumende useyehlulekile ukuthi alungisise impilakahle yabantu isebenzi zikahulumende ama-citizens yabantu abadikeka kakhulu okumele ukuthi babe phambili kokutshengisela uhulumende ukuthi impilo isinzima abantu nje jikelele ngakhola ukuthi esingathi i-unemployment rate kule-95% abantu abangasebenziyo abasebenzi ungangena ezitaladeni uzathola ukuthi kulamavenda mbe abantu abathengisayo nje abaningi kakhulu abanye abalama-degree abahambayo ezikolo ilizwe limile alisebenzi ingasisebenzi amagesi awakho uhulumende udinga $400 million ukuthi amagesi asebenze kuhle sizawuthiwa sebhadalileni imali e-South Africa kodwa ngakhalethi amagesi sakabi khona funa sibingela amagesi ahamba ngo-5-6 aphenge ntambama ngama-10 impilo nje inzima so ukutshengisela lokhu mbona ngantu abantu abaningi bayakuthakazelela nxa bengahambanga bayatshengisela ngakuthi ukuthi abantu kabafuni ukutshengisela abantu bayesaba ngoba elizweni lezimbabwe ukuhlukumeza okukhulu kakhulu
inhlanganiso yakho le incedisa njani abantu
inhlanganiso entsha edinga ukuthi ikhulumisane lohulumende labantu okuzakhula ukuthi esikhathini esiphelileyo abantu bekhulumisana lohulumende khathesi ngaphi indawo nje kungathi ama-platform okuthi abantu bakhulumisana lohulumende sezilutshwane sasidinga ukuthi sifake uhulumende akwanise ukukhulumisana labantu ngoba esikhathini esiyenzi sizathola ukuthi uhulumende ahlale endaweni ezidulayo basale endaweni ezikhathana lapho abantu abaphila khona ngabakwazi ukuthi amagesi ayahamba ngoba izesi akayibathisini ngabakwazi amanzi ayahlupha ngoba umasipala asiqala phansi imbiwo eziningi esihlangana nazo ngabazazi bayaziza nje zibhala emaphepheni futhi nasiningi ukuthi create singabe ngama-platform.
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Public Policy sixoxela eseHarare.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende uthi ilizwe likhangelele ukunansa amaqhawe kusasa ngeHeroes Day kanye langolwesibili ngeDefense Forces Day, njalo kukhangelelwe ukuthi iningi liphatheke kulomcimbi. Wodwa owala impi yenkululeko ekuviyo leZipra, umnumzana Paul Themba Nyathi uthi amalunga ebutho awasela sithunzi esifaneleyo.
Uhlupho olukhona sithandekile ukuthi ibutho leli akumelanga libe lani lezomba ngazo, akufanelanga lingene kupolitiki, akufanelanga kucatshangelwe even lakancane ukubana lilani lokwenza ngezomba ngazo, ikakhulu izinto zamabandla. I-Defense Force umsebenzi wayo, lo mlando wayo, yikwenza ilizwe leZimbabwe livikeleke, yikwenza ikakhulu uzulu weZimbabwe azizwe evikelekile. Hathi ukuthi abantu bangabona amasosha baqalisa ukwesaba, baqalisa ukuzibuza ukuthi kambe kwini okuza kwenzakala kini, ngiyonile ngiteni. Bona abanikazi bakho khonokho abakuboni, nxa bebhiziwe matsha laphana kusiba labantu abaningi enkundleni kumbe kusepapa Philip Mbenga, bacabanga ukuthi hayi uZulu uthabile okumangalisayo. UZulu kathabanga ngoba uyazi ukubana amandla esemasosheni namandla asuka aphambanise inkululeko kaZulu.
Njengomlweli wempi yenkululeko, ungathi uyathokoza ngesibanga ilizwe elikuso kathesi?
Ngabe ilizwe lethu yalikhola pheli khona kathesi lapho kulodubo oluningi. Ngabe kawumbuzo nalumbuzo ulapho khona wena kathesi? Ilizwe elihle okumangalisayo, ilizwe lezinto zonke, ilizwe elilabantu abalobungcwethi obujulileyo, ilizwe elilenotho kodwa ke lisela ubukhokheli obunanza izifiso zabantu, lisela ubukhokheli obulozwelo obulothando labantu, abenyanya i-corruption, lisela abakhokheli abaziyo ukuthi basembusweni ngenxa yabantu hayi ukudinga okwabo ukuqondane labo. Ngiyadana ukuthi mina njengomunye walabo wayekhangelele ukuthi ilizwe lelinqase sililwele kuzawuba khona ubisi loluju esikubonayo kathesi ludubo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi owalwa wumbi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxelaye ekwabulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiye ezandleni zikaGifts Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Zulukani ndabani lethemba lokuthi liyaphila lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba. Lamhlanje sikhuluma ngodaba lokuthi nxa kubekwa abantwana abancane khona ngale ke emathuneni, siyawazi ukuthi izalukazi ziyacelwa ukuthi zingene egodini konapho zibeka umntwana zimvalelise. Sikhuluma ke ngomntwanyana, kambe nxa sezingeliza lokwazi lezi zigeziswa njani? Uze inhlaziyo udaba lolungi lo baba uDabani Khumalo lo mama usakhile eliline uMadube. Madube, siyawamukela kuhlelo.
Ngiyawamukela kithi, ngiyawamukela abalaleli, ngiyawamukela lo baba uKhumalo.
Baba Khumalo, siyawamukela kuhlelo.
Yebo baba Dube, siyabonga ukuthi usifake emoyeni.
Yes, qase ngawe Madube, ngamafutshane sibili wenziwa njani nxa ukuthi izalukazi sezingele egodini khonapho nxa seziphumileke zigeziswa njani?
Ngikwazi kwami abantu abadala ikakhulu kungabhubha umntwana, kade ngumuntu osekhulile ongumama onguye ongena egodini amukele isidumbu aphumuze lo oyabe ethe wadlula. So kunjalo masekuthe kwaphela kulesiko elenziwayo okuthiwa yikugezisa umuntu akade bamba umsebenzi. Ngesiko lesi thina abantu abamnyama uyageziswa noma ngenkomo kumbe athengelwe ezinye izinto xa ungayisikho ukuthi liyabe lisenza ukuthi liyambhadala yikumbongo komgezisa kodwa lezinto ungayenza ukuthiwa kuba le mali okutho ukuthi imali ayisinto esiyaziyo esintini ugezisa umuntu.
Baba Khumalo ingamafitshane sibili ubonani ukuthayele khonapho-ke uMadube ujo lawo yombono wakho khonapho.
Kuliqiniso okukhona kakhulu-ke ikhonokho ukuthi kuvelwa-ke khona ngale umuntu bengena lapha egumeni kuyageziswa ayageziswa kodwa kakhulu-ke asetshenziswa izinto ezinjengabo umsuzwane umlotha lamanzana khonaphana ukwenzela ukuthi lanxa umntwana lethethwe ngumkhuhlane kungaze kwathelela abanye abantwana ukuthi nxa bekuya lapha umkhuhlane ususane bayagezisana-ke ngaleyo ndlela. Kodwa ukudlulela ukugezisa lokhu yilokhu ukuthi bayazanikwa okunye kwizipho okuncinyane nje kungaba yimali njengoba uMadube ejile kusiya kumbe kuzimputhana lezo eziyabe zikhona eziyabe zisele zisenziwa lowo msebenzi.
Ye siyamuza ubaba Khumalo. Madube kusayenziwa yini khonokho?
Zinto akusavamanga ye kwamanye amakhaya asisabambi isintu khona yenziwa sili bayakwenza abadala but kulezi ntsuku sengibona umuntu nje hhayi umntwana ngcwatshwa nje njengabantu abadala isisikhiwa isimanjemanje lesi esesisifuna ngcwatshwe sibili hhayi kuyehlukane kube njana kungabi lokhu kuthiwa kulokugezisa umuntu af but emakhaya khaya lokhu besakwenza abadala abasabambi isintu lokhu isintu siyisintu singazintshaka ngoba phela sikhumbule ukuthi isizwe singelamasiko
zesilahlekileyo. Baba Khumalo, nxa kungasayenziwa kulezi nsuku wonke lokhu kambe kujoni?
Kungasho ukuchitheka kwesizwe noma sesiphithikene kangaka le mihlobohlobo abanye sebesenza lokhu okuthathwa bona ababagcina abagcine ezezifa okuthiwa ama-burial society noma lapha kuthiwe Queens and Kings noma lokhu kuthiwa Nyalazo yibo asebethatha abantu laba baye ba ngoba abantwana laba abancinyane bayebangoba kungelangitsho noma ngubani noma umakhelwane apho ngokwenza babe besebezebika ukuthi hayi sesibabe sesimbekile lo mntwana kuba njalo nje yimikhuba yezizwe lezizwane sisihlane lazo kakhulu lapha komthwakazi.
Singathi-ke Madube kuvuselelwa njani?
Kuvuselelwa kwangikhona kunzima ngoba insuku sesikizwe kathesi basalutshwana basaphila ngesintu basalutshwana basalandela isiko yes ngabe singawuvuselela kodwa khonokho nje bethile bakhumala ama-funeral khonokho kuthiwa ama-funeral qala ukuthi umuntu ma egqupile liba sebekhangelela ukuthi babone ukuthi benza njani sokujoyina ama-burial into ezifanalazona athi kudala wawungelayo i-burial abadala babehlangana uthitha izimpuphu ngemiganu lani uthobo lwamabele umuntu angcwatshwe manje kathesi sokuyizinto zezezikhulunywayo zona ezo-funeral. Kungaba nzima ukuthi sibuyele sikwe.
Ukuvuselela kuyilokhu ukuthi kufanele sibe sikhumbuzana ukuthi kade vele bekusenzelwani kusenziwa njani naloku bekuqinisa njani isizwe lokhu bekuyinto ebiyisenza isizwe sibe le nhlonipho njalo sibe lophawu ngemisebenzi esiyenzayo xa kwehle izinto ezinjalo.
Ye siyamuzwa lapha-ke ubaba Khumalo. Ngithathele lithuba ukuthi ngimbonge kakhulu ubaba uThabani Khumalo ingcweti kwezamasiko esintu. Ngithathe njalo leli thuba ukuthi ngibonge umama uSakhile Liline uMadube laye ingcweti kwezamasiko esintu. Ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKips Dube lilale
bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe.
Siyabonga sesilitshiye ezandleni zikamaikhove.
Yebo 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 mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labo sakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo ngisakhulayo umnumzana blessing phiri uphiri ngihlangane laye ebulenjini bokuxhumana obetwitter lapho ubebhala mayelana ngesenzo sakhe sokusiza abantu abakhubazekileyo ikakhulukazi abasakhulayo. Ngibone kuqakathekile ngempela ukuthi siyinxuse kuhlelo lwethu labasakhulayo sizwe okuningi.
asambeni siyoxoxa lo phiri. Blessing ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Usungenile kuhlelo. Bengicela ukuthi usitshele okunengi mayelana ngesenzo sakho, uhlelo lwakho lokusebenzisa imali yakho ukuze usize abontanga abakhubazekileyo.
Ngapha ngkhaya eZimbabwe sibhekane nohlupho lwamagetsi. So lolu hlupho lungazathi i-affecta wonke umuntu, kodwa abakho abaningi abacabanga ngabantu abakhubazekileyo. So ngapho ngikucabanga ukuthi nxa kungi-affecta kanje, ngoba asakwanisi ukuthi mbale kwesikolo ukwenza ama-assignment landani, ku-affecta njani laba abakhubazekileyo? So ngabona ukuthi laba bantu abakhuluma nge-sign language ngabaseni lethu ukuthi be-communicate ngenxa yokuthi baye bengabonani. So singakhangela abantu laba almost ngelanga lonke bayesibethekinisa edolobheni. Singawukhangelisisa ama-gesi lawo ahambe ekuseni ilanga lingakaphumi ezephenduka ngabo-10 ebusuku. So sokuthi abantu bamanyane bebhondi njengezimuni asisekho. So ngamse mbona ukuthi bengasizakala njani. Yiko lapho engabona i-adjeti ama-light bathi ngama-light acharjwayo nxa kula magesi benabe sesebenza amagesi ehambile. Ngangisevile okuyimadlana nje ngathi ngangcono ngisize izimuli eziyi-10.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi ube lesifiso sokusiza bontanga lapho?
Abazali bami bobakile babekhubazekile and ngikhula ngakhula ku-situation leyo ngizwisisa ukuthi ama-challenges really okwenzakalayo nxa uphila phakathi wabo kunjani. So vele kungazathi kusenhlizini yami.
Awungitshele-ke ngombono wakho, abantu abakhubazekileyo babhekane ngodubo olunjani elizweni?
Ngokubona kwami bahlangane le problem under-representation. Singavele sikhangele even on national dialogue abakizwa ukuthi labo befake umbono wabo. So singathi ilizwe likhohlwa ngawo.
Hlelo lwakho liye ubona ngani luza basiza okungakanani?
Nxa singawukhangelisisa bekungazathi akusela isikhathi sokuthi izimuli zikhulume zizonke bene zihlangene ebusuku. So izimuli lezi zingaba nama-light law baye sebekwanisa ukuthi benze i-sign language be-communicate bona in-house. Ngokubona kwami kungazathi kuyabanceda kuqeda udubo lonke, but then for now ngokubona kwami kungazathi kuyabanceda ukuthi beyenelise ukuthi bekhulume be-communicate izinto i-sign language.
Njengoba wena ungomuntu ongisakhulayo ongelamsebenzi wokuhlawula imali eningi, ukhangela ukuthi uzasiza bonke laba bantu na? Njalo ukhangela ukuthi uzathola usizo na?
Isifiso sami kwakuyikuthi kuba labanye abaningi abathatha uhlelo lolu beliwenze kuma-communities abo. Sincedise singazathi sibaningi, njalo ingazathi ngiya-invite-a abamabhizinisi ukuthi besincedise kumbeni bejoyine i-movement.
Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uze ukuthi bangakuthinta kanjani.
Bengangithinta inumber zami zithi 0775256880.
Hayi, siyakuzwa futhi Blessing. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi, ngiyabonga.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga Mike. Ziyalandela isiphathelane lokholo lwesiKristu.
Zogu iskati sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa ngiyakholwa libe leviki enhle
usiphatheleni namhlanje
ngizafuna ukuthi sikhangele namhla umbhalo okukhulumisana lokuthi kanti vele wena uNkulunkulu wakudalelana ngibala kuJeremiah chapter 1 verse ka 5 ithi yona ngwaqalisa kuverse ka 4 ithi yona ilizwi lenkosi lafika kimi lisithi ngingakakubumbi esisini ngakwazi ungakazalwa ngakwahlukaniswa ngakubeka waba ngumprofethi ezizweni kuthi ukuthi lapha nxa sikhangela wonke umuntu odalwa nguNkulunkulu udalwa elenjongo uNkulunkulu amdalele yona injongo yakho ayiqalisi usuzelwe ngoba lapha nxa sibala kuJeremaya simbone sithi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi kuthi ukuthi kumele sonke sazi ukuthi ungabe lobungubani kumbe ungabe ungaphi uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu kakwazi ngoba umenzele olunye ulutho uNkulunkulu kakwazi ngoba wenza izinto eziningi kodwa uNkulunkulu ukwazi vele ungazala ungenzi lutho kuthi ukuthi lo thando lukaNkulunkulu oluza kuwe lo musa kaNkulunkulu oza kuwe wabuya kuwe uvele ungazalwa kuthi ukuthi wonke umuntu edalwa lapha uNkulunkulu wabekwa phakathi kwakhe izinto ezimenza ukuthi aphutshise injongo leyo uNkulunkulu amdalela yona into eqhakathekileyo okumele sonke siyenze ukuthi sizibuze ukuthi kanti vele mina uNkulunkulu wayenzani ngami uNkulunkulu wafakani kimi uNkulunkulu wandalelani kuyini engikwanisa ukukwenza ngcono abane ngabalandelela lumdlalo wegolf siyamazi ukuthi singakhuluma ngathi golf sonke siyazi ukuthi kulo Tiger Woods abalapha eZimbabwe kumbe ngakhuluma ngithi ibhola siyacaba ngoPeter Ndlovu kuthi ukuthi ungananzela ukuthi umuntu lo wayevele bekwe nguNkulunkulu embekele ukuthi enze olunye ulutho abaningi bethu kumele sibuyele ngemuva sithi kuyini vele ngikwanisa ukukwenza ukwedlula zonke ezinye izinto abaningi siyamazi owayelwela ilungelo loluntu uMartin Luther King Jr. weMelika ungakhangela indlela uNkulunkulu ambeka ngesikhathi sokuthi abantu abamnyama babencindezelwa kwaba yisisikhathi la uNkulunkulu amvusa khona singakhangela uJoshua Nkomo siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngesikhathi kumele kulele ilungelo loluntu lwabantu abamnyama lapha eZimbabwe kuthi ukuthi ubizo lwakho lulesikhathi okumele luvumbulule ngalo uJoshua Nkomo ngabe wazalwa kathesi wayengasoze akwanise ukuthi ayenze injongo uNkulunkulu amdalela yona kwakumele ukuthi azalwe ngasona siyana isikhathi abantu abamnyama bencindezelwa ngamakhiwa ukwenzela ukuthi ubizo lwakhe luphume lube mgceke ekwanise ukuphutshisa lokhu uNkulunkulu amthumele khona manje wena ozelwe ngalesi sikhathi eZimbabwe injongo yakho kuyini isizwe sonke seZimbabwe simile simelele wena ukuthi ufeze injongo yakho uNkulunkulu bakulethela yona lapha emhlabeni bakhona abantu asebekwazi injongo yabo namhlanje isikhuthazo sami ukuthi kumele ukuthi ufeze injongo kaNkulunkulu uze uyayicinisa laba bangaqalisa dinga ukuthi uNkulunkulu wakudalelana laba asebekwazi iphutshise leyo njongo uNkulunkulu akubizele yona
akuyiphethe mfundisi
Baba siyathandaza sithandazela wonke umlaleli ukuba afeze injongo yakhe ombizele yona empilweni sithandazela lalabo abale sigoqo labale izinto ezivamisayo ukuthi baphutshise into leyo babizele yona egama lika Jesu basize sithandazela wonke ongezwa kuhle ogulayo uthinte uNkulunkulu aphiliswe ngegama lika Jesu amen
Siyabonga Oliver Lelisayo ke ngusithandekile mhlanga likhumbuleke ukuthi iqembu le Highlanders linqobele Black Rhinos 1-0 lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.